Atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingalithona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 23 Mpandula 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
At the moment, still not fit to be discussed, and very soon we'll get hold of the medical report to give out on what was found on the examinations on observation and examination of him.
UDokotela Peter Magombeyi obikwa wathunjwa ngeviki edluleyo ubikwa lokhu eselatshwa esibhedlela seAvenues eHarare.
Umume ezibhedlela awudula ngoba abantu bayahamba begcine beswela usizo. Kulomama okade egula ekuward 21 kumele aye kureview, uhambe waphenduka ngoba eswele udokotela wakho okade kumele ehlangana naye.
Umumo ezibhedlela ubikwa lokhu uqhubeka usiba mubi ngoba odokotela belokhu bengakabuyeli emsebenzini kulandela ukungayi emsebenzini okuqale kumaviki amathathu adluleyo. Izizalwane zeZimbabwe ezingamalunga awebandla le-MDC zitshengisele zisola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lokonakala kwesimo somnotho lesombusazwe elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. UDokotela Peter Magombeyi obikwa wathunjwa ngabantu abangaziwayo wacina evumbuluka sokudlule insuku ezine eNyabira duzane leHarare ubikwa lokhu eselatshwa esibhedlela seAvenues Clinic eHarare. UDokotela Samson Dindoro, umsekeli kamongameli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi uDokotela Magombeyi kakho kusimo sokuthi sengakhitshwa kulesi sibhedlela. Uthi bamelele ukuzwa kobodokotela abamhlolayo ukuthi batholani egazini lakhe. Ucatshangelwa ukuthi wahlatshwa amajekiseni njalo watshiswa ngomlilo kagetsi. Uhulumende uthi kazi lutho ngalokhu. UDokotela Ndoro uthi okwamanje ababuyeli emsebenzini bengakatholi impumela yenhlolisiso kaDokotela Magombeyi njalo uhulumende engakakhuphuli iholo labo.
At the moment, still not fit to be discharged, and very soon we'll get hold of the medical report to give out on what was found on the examinations on observation and examination of him.
Gakafiki kusimo sokuthi asuke esibhedlela. Simelele ukuzwa ukuthi kwatholakalani egazini lakhe. Asikwazi lokho sokukhulunywa ngokuthi usehlaliswa esitulweni leso sibizwa kuthiwa i-wheelchair.
He's smiling, joking, responding. And yeah, just waiting for the results from blood investigation.
Uyakhuluma udokotela, simelele ukubona impumela yenhlolisiso yomzimba wakhe yenziwa ngodokotela abatshiyeneyo. Ngizalethulela okuningi ngodaba lolu, ikakhulu ngingathola impumela yenhlolisiso yenziwa ngodokotela engaphuma ngokushesha.
As an association would want to actually publish once everything has been done on you, then we can give you a clear report. A angry doctor is hazardous to the, or is a health hazard to the patient. It's quite, is actually a danger to the patient.
Asingatholi umbiko wokuthi kwenzakalani kudokotela. Yikho okusenza ukuthi singabuyeli emsebenzini njengoba leholo lilokhu liphansi. Kuzwisa ubuhlungu okunye okumangalisayo ukuthi izigulane zibiswele ngekhaya. Kuthi lathi phela udokotela kumele sikhangele kuhle ukuthi sihola njani. Kudokotela ongaholi kahle angeke aphatha kahle izigulane.
So we release it for the employer to kind of address this as a matter of emergency and assist us so that we are well equipped.
Lo ke ngudokotela Samson Dindoro umsekeli kamongameli wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association. Ababona ngokwenzakalayo bathi kuthatha isikhathi ukuthi kuhlolisiswe igazi lomuntu ikakhulu nxa kudingwa okunjengechefu. Udokotela Elopis Banda ingcwethi kwezempilakahle ezimele yodwa uthi ukuhlolwa kwegazi okwenziwe udokotela Magombeyi kunjengokunye okwenziwa kwele South Africa hatshi eZimbabwe.
Ayatshiyana ama-toxicology but kuyathatha isikhathi amanye amaviki. Kuyathatha iviki yonke engingabi khona.
Singathi khona kulungiswa khona apha eZimbabwe kumbe kumele kuhanjiswe kwezinye indawo.
Ayatshiyana angalungiswa lapha kodwa amaningi enziwe eSouth Africa.
Singathi anjengawaphi ikakhulu nxa sikhuluma ngakhonokho Baba Sibanda?
I-toxicology kaningi ingaba i-toxicology ekhangele ukuthi umuntu udleni leyo ivame ukuyenziwa lakhona apha eZimbabwe but le khangele ukuhlola igazi ukuthi kulama-chemicals anginjani egazini ivame ukwenziwa e-South Africa.
Singathi-ke nxa kusenziwa e-South Africa lakho kuthatha sibili amalanga athize sibili?
Ya, kuthatha isikhathi asiyonto ephangisayo.
Yes, singathi-ke kodwa nxa sebekhangela khonapho-ke egazini bedinga ama-chemicals bajala ukubamba anjani khonapho?
Okuvamileyo ukuthi bakhangela njengokuthi umuntu ubenathi amaphilisi, sithi umuntu ubenathi amaphilisi awe-B P kumbawani. So bayakhangela umuntu amaphilisi e-B P ukuthi ilevu yakhona inganani akathi egazini. Nxa kukhona abakucabangelayo lakho babe betargeta khonokho abakucabangeleyo ukuthi lokho akufanelanga kube khona kukhona lama-levels akhona. Njalo i-testing yakhona i-stepwise. Ungafica lokho ukuthi kakukho sidinga okunye, udinga okunye, udinga okunye. Yikho kuthatha isikhathi eside.
Nxa umuntu kumbe sithi angahlatshwa ijekiseni ngabanye abantu bemhlabe okunye okuyinto okuthize, kuyabonakala lakho nxa bangakucubungula kuhle.
Nxa bekwazi ukuthi badingani bangakubona, but okuhluphayo ukuthi nxa ungavele ungacabangelanga ukuthi kuyini okudingayo kungahlupha. Bengehluleka ukukubona.
Singathi kumele ube lesazela kuqala.
Ya, nxa ulesuspicion. Njengoba sisitsho ukuthi nxa umuntu le-overdose yamaphilisi, sithi kumbe ama-pain killers, then uyakhangela ilevu yama-pain killers egazini ukuthi inganani. Ngoba uyakwazi ukuthi umuntu wena unathe amaphilisi la. Nxa ungakwazi ukuthi unathe waphi, kuyahlupha ukuthi ukwazi ukuthi uqalisela ngapho.
Alo-ke ngudokotela Elopis Banda ingcwethi kwezempilakahle ezimele ubekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lomphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle udokotela Ubhada Moyo obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kunjalo nje umumo ezibhedlela ubikwa lokhu uqhubeka usiba mubi ngoba odokotela belokhu bengakabuyeli emsebenzini kulandela ukungayi kwabo okuqale kumaviki amathathu adluleyo. Odokotela bathi kabayi emsebenzini ngoba abenelisi ngenxa yeholo elingeneliyo. Sixoxele nobhala abona ngelungelo labesifazane kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosazana Othilia Sibanda. Saqala ukumbuza ukuthi liqiniso yini ukuthi omama yibo abathwele nzima ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwe ngabodokotela.
Iye, yenge ngathola ama-reports ukuthi enkulumane kliniki la omama abazithweleyo ababe sebedinga usizo lwaphambili olwempilo. Bekusiba lobunzima obukhulu nxa sebethelwe ngama-ambulensi ukuthi beye esibhedlela esikhulu. Bebegcina sebephendukisiwe njalo ekliniki. Kugcine sokulokukhulumisana thize leziphatha amandla kungasacaci ukuthi kanti ovele obaphendukisileyo ngubani. Kungani abantu abaphumi imgceke ukuthi obaphendukisayo ngubani. Begcine njalo bebiselwa okudala ubunzima obukhulu kulabo mama abasebelohlupho oludinga isibhedlela esikhulu.
Manje akuleke lezo ukuthi kugcine sokubonakala?
Hayi, ukubonakala bengingazwanga lutho okwakathesi.
Kodwa wona umumo ngokuzwa kwenu kuthiwa unjani sikhuluma nje?
Hayi, umume ezibhedlela awulula ngoba abantu bayahamba begcine beswela usizo. Kulo mama okade egula ekuward 21 kumele aye ku-review. Uhambe waphenduka ngoba eswele udokotela wakho kade kumele ehlangana naye.
Manje bona labo abaphendukiswayo bagcina besenzani?
Sokulobunzima obukhulu ngoba lelanga elilandelayo esingathi ngolwaphetsheya i-review date uyabe ezile engaselayo engasakwazi ukuthi kuzamele abuyele nini. Osokudala ukuthi sokuyikuthi hayi ngizahlola ngolwesine oluzayo. Ngoba empilo amadokotela lamalanga ukuthi namhla woba kubona ngolwesine kumbe ngolwesibili. Osokudala indleko eziningi ekugadeni nokuthi umuntu lwanathola amaphilisi ngendlela ngoba kuzaba nzima ukuthi ayewathenge engawabhalelwanga ngudokotela.
Bakhona yini abaphephela kobosiwalo?
Ye, kubosiwalo nothi kangako kodwa njengoba idolobho seligcwele labo othi uyathola wonke umuntu elayinile kulabo abantu ababiza bethi ngamapostoli.
Alo ke ngonkosazana Otilius Banda unobhala ubona ngelungelo labesifazane kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abebandla lezanu PF kwele Canada bamanyene labanye babo baseMelika kanye labangane balelo bandla ekutshengiseleni besola izijeziso zenotho ezithulelwe eZimbabwe ngamazwe athuthukileyo edolobheni leNew York phambilini komhlangano wenkokheli zamazwe omhlaba oUnited Nations General Assembly. Abezanu PF ayisibo bodwa abatshengisele ngomgqibelo. Izizalane zeZimbabwe ezingamalunga ebandla leMDC lazo zitshengisele zisola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lokonakala kwesimo somnotho lesombusazwe elizweni. Umavela semhlanganyahuye oweStudio 7 uphe ithuba omunye wabeMDC abakade betshengisela besekutshengiseleni lokho ukuthi aphe umbono wakhe.
Igama lami ngikhethiwe Bebe, ngihlala eToronto eCanada. Sibuyile lapha labangani bami ukuzotshengisela ngokwenzakalayo eZimbabwe. Sibuhlungu ngento esizizwayo ngezihlobo labangani ekhaya, so sibuyile lapha ukuzotshengisela. So, abantu baningi babuyile and siyabonga bonke abantu ababuyileyo. Kulabantu ababuyileyo from indaweni eziningi, so sibuyile ukuhlangana khonapha kasazane, but okusifisa lapha dubu only one what we have in common, yikho okusifisileyo lapha.
Alo ke ngomunye obekade betshengisela edolobheni leNew York ngomgqibelo. Umende umanyanele kansili yedolobho lakoBulawayo ukusungula uhlelo lokuhlaba abantwana amajekiseni okuvikela umkhuhlane wendingindi lokubathontisela ivitamin A kusukela lamhlanje kusiyafika ngolwesihlanu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekoBulawayo.
Kusukela namhlanje abekhansili yakoBulawayo baphume ijumo behamba behlaba abantwana abalenyanga eziyisithupha kusiya kweminyaka emihlanu amajekiseni okubavikela ukubamba umkhuhlane wendingindi kanye lokubathontisela ivitamin A. Umqondisi wogatsha lwezempilakahle kukhansili yakoBulawayo udokotela Edwin Sibanda uchasisa kabanzi ngalolu hlelo.
Kusukela mhla ka 23 umpandula September kusiyafika ngomhla ka 27 ngolwesihlanu abantwana abalemi esuka kwenyanga eziyisithupha kusiya kunyanga eziyi 59 kusitsho ukuthi abale 5 years bazabe bekhangelelwe ukuphiwa imithi or amajekiseni amabili imizuzu indingindi ukuthi baphinde bavikele njalo ku German measles eyaziwa ngokuthi irubella. Indingindi lezi zombili zizahamba lokuthontiselwa ama vitamin A ngoba sokubonakala ukuthi abantwana abaningi bayasilela ngama vitamin A.
Udokotela Sibanda uchaza indlela abazasebenza ngayo kanye lemikhuhlane ebakhona umntwana engabanjwa indingindi.
Nga umntwana ihlatshelwe indingindi akusibo bonke abahle bavikeleke esingathi i-coverage yakhona kumele yedlule i-85% ukuze abantwana bavikeleke. Ngakubeka njengomzekeliso ukuthi abantwana bonke bavikeleke emkhuhlaneni ungamemetheki uzuyethinta labantwana abangabe besilele kakhulu ekudleni kumbe njalo abalomkhuhlane wegciwane kumbe ezinye izinto zomzimba ezingabenza ukuthi amasotsha omzimba angasebenzi kuhle balakho ukufa ngalo mkhuhlane wendingindi.
Abezempilakahle bakhangelelwe ukusebenzela emakilinika ekhansili kanye lokuyafinyelela abantwana ezikolo ezindlini lemavinkilini. Udokotela Sibanda uyakuchasisa lokho.
UBulawayo ulamakliniki akhe angu-19 kodwa ke kuwona lawo makliniki angu-19 kuza kuba lamaqula azabe phuma engena ezindaweni emavinkilini, ema-church, ezikolo, lakho la yonke indawo lapho kungabuthana khona abantu ukuze abantu batholelwe lolu sizo duze kwalapho abahlala khona, kungabi khona umuntu ohamba ngomude esiyadinga ukuthi umntana akahlatshiswe.
Umkhuhlane wendingindi ulakho ukuthatha impilo yabantwana abangavikelekanga njalo uyathelelwana lula. Bonke abantu bayakhuthazwa ukuba base abantwana emakilinika ukuyahlatshwa lokuthontiselwa ukuze bavikeleke ekubambeni umkhuhlane wendingindi. Kusenjalo, odokotela baqhubekela phambili bekhalele umsebenzi ezibhedlela zikahulumende empilo le-UBH bethi loba udokotela Peter Mgombwe esetholakele lokhe bemi ngesicelo sabo sokuba uhulumende akhuphule iholo ngoba bavele bengesenelisi khona ukuya emsebenzini kulandela ukuqansa kwentengo yempahla lokudla okungasahambelani leholo leli. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezidlula amathumi ayisikhombisa babuthene eHarare lamhlanje embukisweni wokwethulela uZulu ulwazi ngemisebenzi abayenzayo owe-2019 NGO Expo oqoqwe ngabomanyano wabo oyiNational Association of Non-Governmental Organizations. Intathele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lumbukiso wamalanga amathathu oqale ngolesine ubuthanise abenhlanganiso ezijiyeneyo kunhlangothi zonke zempilo ngenhloso yokubukisa imisebenzi yabo ukuze icace kumuntu wonke la kuhulumende. Isiphathamandla senango unkosazana Nokuthula Matshazi Mhluzana uthi bona njengenhlanganiso bakhuthaza ukusebenzelana okuhle phakathi kwabo lohulumende.
Sikhuthaza ukubambana ukwenzela intuthuko yelizwe lonke. So sikhuthaza ukuthi uhulumende abambane lama NGO kusetshenzelwane kuhle ngoba sithuthukisa umphakathi munye. Njalo sikhuthaza ama NGO ukuthi labo abe open to ukusebenza nohulumende, babe ngabantu abahlezi belindele ukuncedisa lapho uhulumende asilela khona.
Unkosikazi Lindani Maphosa usebenzela inhlanganiso ye Hand in Hand Zimbabwe esezicintini ezisikhombisa ezigoqela iLupane, Gwanda, Bulilima lezinye.
Ebulilima sikuma awards angu-10.
Yeah.
Ama awards angu-10 ebulilima. I think sile Changwa, sile Mtunungwe, sile Dombotemba, iVulindlela, iMalanswazi, iKhame, iPlumtree Town. Ya trainer ngathi omama ukuthi bezicalise namabhizinisi amancane ezindlela yokuziphilisa. So esikwenzayo siyabaqoqa bebengama self help groups.
Abakade bekulumbukiso babelibaziswa ngamaqembu omculo athiyaneyo. O osakhulayo uNontetho Ncube ubebukisa ulwazi losizo abalabo olungaphathisa kwezemitshina yangalezi nsuku e-Information Technology, ICT, phansi kwenkampani e-IT Solutions, kanye lokulondolozwa kolwazi uziphala ezifana labo cloud.
E-cloud computing sabe sikhuluma ngokuthi ibhizimusi yethu kayingapheleli kuphela emaphepheni, kayingapheleli kuphela emafonini, but ayibe khona ku-internet. So ku-internet akusisho ukuthi singahlala ku-internet ukuthi umuntu sengakwazi ku-access at any time.
UNkosazana Progress Banda wenhlanganiso ye-Youth Empowerment and Transformation Trust othi balezifundo zabatsha zokuba lolonga ukuba zinkokheli ezikhaliphileyo abangaphathisa kuntuthuko yelizwe.
Siyafisela ukuthi njengamayouth elizweni lonke asisebenzeni sonke because yithi ikusasa lakhona. Actually now sesithi ikusasa lakhona yithi. Saka kumele ukuthi siparticipate.
Lo mbukiso ungenwe ngabenhlanganiso zenhlangothi ezijeneyo zempilo okugoqela lemisakazo yezigaba eyama community radio stations lezabantu abakhubazekileyo betshengisa imisebenzi yabo yezandla bekulemihlangano ebisenziwa eceleni kwalombukiso ukugoqela owenziwe namhlanje wabatsha becebisana ngokuzithuthukisa owe youth conversation phansi kwendikimba ethi leave no youth behind let together we speak. Ngimele iStudio 7 Harare nguMark Peter Ntambe.
Good Life Talk namhlanje sipha abalaleli bethu ithuba lokutsho imbono yabo ngokwenzakala elizweni kanye lokuphathelane lomhlangano ongenwa umongameli Mnangagwa o United Nations General Assembly in New York. Sekulequla lamagqwetha avela kumankampani ehlukeneyo elizweni asebumbe iqembu elizibiza ngokuthi Zimbabwe Institute of Medical and Compensation Law Trust abanikela ukusiza uZulu oyabe ethe waphathwa kubi lapho ethe wayadinga usizo ezibhedlela ukuze ahlawulwe isibhedlela kumbe ngodokotela. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Umnumzana Robby Brian ngomunye wamagqwetha asebenza phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Institute of Medical and Compensation Law Trust ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukusungula lenhlanganiso esizuzulu kwezokulwela kwamalungelo lapho ethe aphazanyiswa kwezempila kahle.
Esikwenzayo ngamafitshane njengenhlanganiso yokuthi siyamela kumbe sivikele amalungelo abantu abagulayo abasuka bephathwe kabi omahlayana, kungaba ngomongikazi, kungaba ngodokotela ezibhedlela. Okunye njalo kumqoka okumele sikunanzelele ukuthi njengenhlanganiso sidila lama cases onke lendaba zonke whether kwenzakala ezibhedlela zikahulumende esingathi ngama public hospitals kumbe kwenzakala ezibhedlela eziphathwa ngabantu ungodokotela abangekho kuhulumende esingathi ngama private hospitals.
Abenhlanganiso yezimklo uthi kayikhethi indaba abazithathayo lapho bemela abayabe bengaphathwanga kuhle ezibhedlela.
Siyathatha kuphela indaba zonke ezilungu kule sigulane esiyabe siphathwe kabi omahlayana sacina sithola umonakalo sokungaba yikufa, sokungaba yikulimala ngenxa yokuthi udokotela olapho kumbe umongikazi olapho akasayenzanga umsebenzi wakhe ngendlela efaneleyo. Siyancedisa futhi endaweni ezinjalo ukuba esigulane esinjalo sithole ukulungiswa kumbe esingathi ukuhlawulwa for umonakalo wonalowo oyabe uyenzayile. Lokhu siyakwenza ngokusebenzisa inkantolo zomthetho, inkundla zomthetho, ama-court. Siyathatha amacala njalo, indaba ezinjalo sizihambise e-court, sincedise labo abangelama. Lokhu sikwenza kungela mbadalo, asihlawulisi.
Uyagcizelela uBrian ukuba konke lokhu kwenziwa ngaphandle kwenhlawulo.
EBulawayo so far kulama cases amane apending esisasebenza usincedisa bona labo ababa affected. Abanye ngaba abathola umonakalo ngesikhathi besiyabeletha, omama ikakhulu ababezithwele basuka baphathwe kabi ngodokotela, ikakhulu odokotela laba abangekho kuhulumende esingathi ngama-private doctors at the end of the day bakhona sabalahlekelwa ngabantwana in the process. So siyancedisa khonapho ukubalwela amalungelo abo njengamagqwetha ukuze bethole ukulungiswa for i-damage or umonakalo oyabe wabehlela ngesikhathi be-engaged lama-hospitals zona lawo.
Lokhu kuza ngesikhathi sekule ndaba eziningi zababhekana lobunzima bephanjaniselwa ezibhedlela ukubalisa isehlakalo isanda kwenzakala sowesifazane olahlekelwe ngumphefumulo losane lwakhe eye esibhedlela esehelelwa edinga uncedo lokubelethiswa kuhlangothi lwalapho okubelethelwa khona eMbuyanehanda esibhedlela seParelenyathwa Group of Hospitals. Kodwa abakulesi sibhedlela lezinye elizweni bakhala ngokusilela kwabasebenza kulezi sibhedlela kungalesi sizathu kulezehlakalo zalolu hlobo. Lanxa besibhedlela seParelenyathwa Group of Hospitals besithi balusizi ngalesi sehlakalo bathi kumele luthuthukiswe lolu hlangothi lwezempilakahle ukuze zingaze zaba khona izehlakalo zalolu hlobo. Obekhokhela kunhlolisiso eyenziwa ukudinga okuyikho okwabangela ukulahlekelwa yimpilo kwalumama esibhedlela seParelenyathwa uDr Maximilian Jova, yena oyingcwethi kwezokuhlinza kwabagulayo, ulandisa kabanzi ngasebekutholile.
They were so busy that even some of the doctors, two of the doctors of the four,
umsebenzi wawumningi kakhulu mhlalokho wenza odokotela ababili baya ukuyasizana ukubelethisa abesifazana labo.
Kodwa benhlanganiso ye-Medical and Compensation Law Trust bathi ukukhala ngesimo kwezempilakahle kuyikucatsha ngomunwe ngoba ezinye zendaba zakhona kungezibangelwa yibuchapha balabo abasebenza kugatsha lwezempilakahle. Kungalesi sizathu besithi kabayi kubuyela muva kwezokutholisa usizo kulabo ababe bengaphathwanga kuhle lapho beye bayadinga usizo ezibhedlela, kungaba ngezikahulumende kumbe ezalabo abasebenza bezimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Siyabonga Mevisi. Okwamanje kesikhangele ezemidlalo. Ulokhu ezibambe esidukwini kuqembu le-Highlanders uMandla Mpofu lobanje umqeqeshi omutsha oyisizalwane seNetherlands efike eZimbabwe ngesonto ntambama. Okuningi athi kuzweni kuJoseph Njanji.
Umqeqeshi omutsha weqembu le-Highlanders uHendrik Pieter de Jong ufike obulawayo ngesonto ntambama, kodwa akazoze yahlela udumele umsebenzi wokuba umqeqeshi weqembu leli njengoba kumele eqale athole amaphepha amvumela ukuba uselayo imvumo yokusebenzela kwele Zimbabwe. Ngalokho-ke umqeqeshi uMandla Mpofu onguye obephiwe isikhundla sikamqeqeshi weqembu le-Highlanders ngemva kukahamba kukaMatinda Ndlovu nguye olokhu ezibambile kuqembu leli. Njalo utshele intatha ezindaba zemidlalo ukuba bakhangelele ukunqoba emdlalweni wabo abazawudlala ngolwesithathu leqembu lebulawayo Chiefs.
Siqalise kubi kakhulu and okakathesi asingeke sikuthola de sikukhangelele, but mbona ngani amagame aseleyo sokumele abantu bedlale nje abafuna bedlale kwenzele ukuthi sibone ukuthi i-Highlanders Football Club iyabilokhu ku-PSL.
Iqembu le-Highlanders lizedibana lelibulawayo Chiefs emdlalweni wamaqembu amabili aphuma edolobheni lakobulawayo, njalo abhekane lengozi yokugunyulwa kusigaba saphezulu ngoba ihlezi phansi kwengalane yemiklomelo. Iqembu lebulawayo Chiefs okuyilo eliyabe lisekhaya ngolwesithathu lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lilemiklomelo ngamashumi amabili lowodwa, kuthe le-Highlanders lihlezi endaweni yeshumi lantathu lilemiklomelo ngamashumi amabili lanhlanu. Lo mdlalo wangolwesithathu uzawupha umqeqeshi omutsha weqembu le-Highlanders ithuba elokuba babone abafana beBhosso bedlala, okungamphathisa ukuba alungise inhlelo wezokuba abaqeqeshi njani ngesikhathi elindele ilungelo lokuba asebenze kwele Zimbabwe. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguquko lama-Warriors lenqobele leSotho nge-3-1 kuhlandla lokuqala ilo mdlalo wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo ye-Africa Nations Championship kumbe yitshani ngamafitshane ezaqutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe lizifake esimeni esihle sokuyaphatheka kule midlalo edlalwa ngabadlali abadlala besekhaya kuphela. Ngimile iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. UDokotela Peter Magombeyi obikwa wayethunjiwe elokhu eselatshwa esibhedlela se-Avenues eHarare. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, senditshiya ke kuStudio 7 Live Talk, kodwa lingakhohlwa olunye uhlelo ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.